la guste lo fuselela umo ya igama ngentungameli inkomo namhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Uziphatheleni mfundisi?
Sithokoze lenkosi. Namhlanje ngisiza ikhangela njalo indaba kaDavida kuSamzama 121 verse ka-1-3. Sikhulumile ngesikhathi esedlulileyo ukubana abantu babekusiya ezintabeni besiyadinga ukusizwa into engazitheneyo, kodwa uDavida njengoba inkosi kuyabala lapha elithi usizo, mase esithi usizo utshoni? Kanti usizo vele kuyini? Usizo luncedo, okutho ukuthi nxa ususenkingeni osekunzimeni, sengitsho lo muntu ozama ukuphakamisa engaba nesitaka nxa limehlula, ucela omunye olamandla adlula awakhe ukubana amsize. UDavida uthi usizo lwami, ngiyinkosi ngingudavida, ngingamandla wonke entweni zami zonke, nje lasembusweni wami, lasemulini yami, nalapha engihlezi khona ebukhosini bami, usizo lwezinto ezingangenza ngibe ngumuntu ongcono, ngibe yinkosi engcono, ngibe ngumbusi ongcono, luyakuvela kuJehova umdali wezulu nomhlaba. Kangifune mina Davida ubona usizo lwami luvele kukhomanda wamabutho, luvele kuminister of finance, luvele kukhansila wami, luvele emoteni ubeyingabe yini engilakho. Usizo lwami kaluvele kulo omkhulu owedlula zonke lezi zinto engizibalisayo, ngobana ukuze lezo zinto zibe khona zavunyelwa nguye. UDavida uyakubona ubana yena uba mncinyane kakhulu, uDavida uyazibona azikhangela azifananise loNkulunkulu, abona ukuthi kayisolutho ebusweni kaNkulunkulu, ngobana uNkulunkulu lo nguye owenza izulu lomhlaba lakho konke okukhona phakathi ezulwini lelo nasemhlabeni phansi. Ingabe yini aze ayithola ezenziwayo, alini enzeni, ahlale phakathi kobunganyanganya, ahlale phakathi kobucwazicwazi, agokeziwe ububende kanye esikhohlweni ngezinto esithi ziyasisiza. Bakhona abantu abathemba ukubana imali yabo iyabasiza, yibo imali inhle ukuba la ngobani yakunceda ekuphileni. Siphakathi kwezikhathi ezinzima zomkhuhlane lo ositshayileyo, sizwa amavaccine abuya eqhutha ngapha langapha lokubana sisizakale kulolu ubhubhane esilalo. Kuhle ukuba le vaccine, kuhle ukuba lo muthi wokunatha, kuhle ukufutha, kuhle ukubana sihlambe izandla, kuhle ukubana sigqoke amamaski, kuhle ukubana siqhelelane kulo umkhuhlane, kuhle ukubana siye emadokoteleni basifake emtshineni nxa sisehluleka ukuphefumula. Kodwa konke khona lokhu kungazake kube ngaphezu kwamandla kaNkulunkulu. Yebo kambe singathi ukuthi siyahleka nambe sikhangelelana phansi, bayedlula abantu emhlabeni belakho bonke abakuthembileyo beyizikhulu, bayedlula abantu emhlabeni bengabayanga bengelalutho, bayedlula abantu emhlabeni bekhangelelwa phansi, bayedlula abantu emhlabeni besesatshwa. Ngobana okusala yikuthi konke khona lokhu okwenzakala yintando kaNkulunkulu. Usizo lwabantu kumele luvele kuJehova umdali wezulu nomhlaba. Uyatsho uDavida ukuthi kakayivuma ukuba unyawo lwakho lutshelele okulondolozayo, akayikozela ngenye indlela. uNkulunkulu usikhangele ngendlela le abafana bathi 24/7, umuntu enyama uyalala, umhlaba uyaguga kuyaphela kuyedlula. Sengathi singaphakamisa amehlo ethu sikubone konke okusemhlabeni, kodwa usihlale ilizwe elilodwa, usizo lwami luyakuvela kuNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Usizo lwami luvele kuNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Asikhule Thixo siza kuwe, usizo lwethu lonke enhluphekeni zethu zonke. Sinothile singabangasifundile singafundanga siyini, kasibone ukubana usizo lwethu luvela kuwe umdali wezulu nomhlaba. Amen.
Lolo bekuluhlelo Fuselela Umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.